ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyalungelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga nami ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo owenziwa uDavida eseyinkosi kodwa ungaba umthandazo lathi engifuna siwusebenzise sikhangele izinto ezithize ngizabala kumaRhubo 144:12 ngesihlanu siyaphansi kungathi amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile lamadodakazi ethu abe njengensika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla lezimvu zethu zizale izinkulungwane yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo kungabi khona ukukhala endleleni zethu babusisiwe abantu abanjalo babusisiwe abantu abakankulunkulu wabo oyinkosi ngakho ngifuna sinanzile lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho ivesi ka-12 siqalise emulini kulapho uDavid uyakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile kumele sithandazele imuli zethu sithandazele abantwabethu sithandazele amadodana ethu ukuba uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengezihlahla ezingaphansi kwesifula ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni kulabo abangabafundisi kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle kube khona ukukhula okuhle sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi ukuthi abe njengendayimana abe njengegolide akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhanye ubuhle bukaKristu yibo siyakwazi kathesi siphila phakathi kwesikhathi lapho abantu abangabomama bebanjwa kubi behlubuluzwa kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide idayimana emabandleni singababambi kubi sinanzelela ukuthi kade sikuphume lolu daba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi obaba bengabomama bezindlini siyasithi lokhu ngumthetho wakuvunyelwa kodwa lathi iBhayibheli njalo lokhu alikuvumele ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwabethu besesaba inkosi kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuya ebandleni yikho lapho othola khona ukubinyelwa yikho lapho othola khona ukuvikelwa hayikho nto kube yikho lapho othola khona ukuhlukumezwa khona ngakho-ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke ihlobo yokudla ukuthi kugcwale ukudla ngakho-ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze zisinike imali kungabe kumbe uyalima kungabe kumbe uyasebenza ngezandla kungabe kumbe ulokuyimakethi kwakho kungabe kumbe uyilabana balenkomo uDavid uyathandaza lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angaqhelisa konke lokhu esilakho uNkulunkulu asisize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekucineni kwayo kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali kumele lokho okwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya isiphala sakho i-bank account ingavuzi ingabi nezikhala ezivuzayo kodwa uThixo asisize ukuthi ibilokhu iqhinela isiya phambili
kuyibhethe mfundisi
ngegama likaJesu yathandaza ukuba inkosi ikuqinise ikunika amandla njalo ikuphumelelise ukuze nawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami linkomo.